omunye walaba babalisi umnumzana Thembelani Dube uthi bona bakhangelele isilinganiso esithe xaxa hathi okulitshumi lanhlanu ekhulwini kuphela.
Mhlaka 14 May 2018 urhulumente ubuyelisele ngasezingathi 15% eyiyo imali afuna ukuyengezela izisebenzi zikarhulumente. Thina njengenhlanganiso yezimbabweni ehlala e-Jupiter's Union yezinewu sikukhuthaza kakhulu ukuthi urhulumente ananzelele ukuthi belisebenzi kade sizihola imali encane. I-15% ayisho zibe yilutho ngasithatha ngalokho okuholwa ngababalisi kakhulu. Sikhanya ukuthi urhulumente nxa esebuya-ke mhlaka 15 May 2018 sokuzoxoxisana futhi kule zimbabwe ze-International Negotiation Council abuyele isilinganiso esixa esithe xaxa esizakwenza ukuthi ababalisi ikhono labo libe lithuthukiswe ku-poverty bottom line bele bengaphezu kwe-poverty bottom line.
UDube uthi bakhangelele ukukhwezelwa iholo lifike kusilinganiso esenelisa ukuphilisa imuli ese-poverty bottom line. Nomathemba Nyoni uthi kasijabulisi isilinganiso esikhulunywa nguhulumende ngoba iholo labo livele lilincane elibenza behluleke ukuphila lokusebenza kahle.
Imali esingezeleleyo incane kakhulu nxa sesikhangela ukuthi abanye bangezeleke nganani. Lathi ke futhi ngingathaba nxa kuyukuthi imali le abasifakela yona iningi ngokuthi lapho siyakwanisa ukuzincedisa kukho konke esasifuna ukukwenza ngoba kathesi izinto zonke ezitholakalayo imali ukuthi singezelwe nge-15% yethu abanye bengezelelwa ngama-percentage amaningi kakhulu asiboni kulo kufanani ukuthi sonke sikwazi ukuqhuba umsebenzi ngoba sonke siyafisa ukuthi imali siyingezelelele sibe ibe ningi iminyaka isiminingi sithola imali encane kakhulu.
Inhlanganiso zababalisi zithi lokhe besakhulumisana lohulumende ngoba inani abakhuluma ngalo abavumelani lalo. Iningi lezisebenzi zikahulumende zihola phose amakhulu amabili lengxenye amadola, imali engeneli ukuba umuntu osebenzayo aphile ngenxa yesimo somnotho welizwe omi manzonzo. Abamele ababalisi kunkulumo zeholo bathi uhulumende kumele abahloniphe njalo banakho ukukhalala umsebenzi uma kungaba lokungavumelani kokukhwezwa kweholo uhambelane le-poverty bottom line. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.